So we zika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lingani tshona njani izilukandaba olamukela ngenzabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 25 zibandlela 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
umthetho welizwe ucacile ngalendaba. Umuntu nxa etshiya ibandla eliyilo elamvotelayo esiya kwelinye obusalayo nje ukuthi lelo bandla selitshile liyazise iparlamente kumbe icouncil ukuthi hatshi ubani ngaseke ebandleni lethu akhitshwe.
Abebandla le-MDCT ekhokhelwa umnumzana Douglas Monzora bathi bazaxotshisa amalunga edale lephalamende bazalandela ibandla elitsha ele-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa.
Abantwana bawela phezu kwezitshe ezidubukayo, abantwana badlalisa ingcekeza ngezandla, abantwana bafaka ingcekeza emlonyeni besidla. I-disease enjengekhorela kumbe i-typhoid any minute lapha kungaba ne-outbreak. Ubaba lapha uziklinele ngezandla zakhe iklina engela any protection.
Izakhamizi zakoBulawayo zithukuthele okwamagama njalo zithi seziphelelwe ukuthi zenzeni ngokudabuka kwezititi lempompi ezithwala amanzi alengcekeza awesiwage. Inhlanganiso ekhuthaza ukulwisa inkohlakalo e-Transparency International yethula uluhlu lwamazwe alenkohlakalo olutshengisa ukuba eleZimbabwe ngelinye lamazwe ahlaselwe yilesi sifo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-MDCT elikhokhelwa umnumzana Douglas Monzora lithi lizaxotsha amalunga edale lephalamende azalandela ibandla elitsha elibunjwe ngumnumzana Nelson Chamisa izolo elithiwa Citizens Coalition for Change. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Isikhulumeli secele le-MDCT leli umnumzana Witness Dube uthi bazakwenza lokhu belandela isisekelo zombuso weZimbabwe othi nxa ilunga ledale lephalamende lingafuka kubandla elangena ngalo edale kumele lisuswe esikhundleni. Umnumzana Dube uthi wonke amalunga ephalamende azavele alinge ukulandela uChamisa abazibonela okwabonwa ingidi.
Umthetho welizwe ucacile ngalendaba. Umuntu nxa etshiya ibandla eliyilo elamvotelayo esiya kwelinye obusalayo nje ukuthi lelo bandla selitshile liyazise iparlamente kumbe icouncil ukuthi hatshi ubani ngaseke ebandleni lethu akhitshwe. Ngakho akula nje ozasala ongabe ehambe waya kubandla elitshalele lifonywe izolo. Kodwa emfuna abalandeli bakunanzelele ukuthi bona abantu ngabantu abangelabuqotho.
Lokhu kuza ngemva kokuba uChamisa efungele ibandla lakhe elitsha elilombala wethanga okulenyathela elamukelwe ngabaningi abathi ubezathathelwa abasekeli nguMonzora yena othi uzasebenzisa ibizo lokuthi MDC Alliance ukhetho lwama-by-elections oluzenziwa mhlaka 26 Mbimbitho. Ummeli wangecentral edayele ephalamende umnumzana Daniel Molokeli uthi yena akalandaba engaze axotshwe esithi ulandela ibandla le-CCC.
Mina ngiyakwazi ukuthi ngathi ngisuka eGoli ngikhumbula ekhaya ngangilandeni lapha eZimbabwe ngangizosebenza loZulu lomphakathi. Ngakho-ke ibandla engilazi ukuthi lelimela abantu esingathi ngesilungu yi-People's Movement yilo lelo elikhokhelwa ngu-Advocate Nelson Chamisa, i-Citizen Coalitions for Change. Ngakho-ke mina ngicacile ngombono wami ukuthi umongameli wami, umkhokheli wami ngu-Advocate Nelson Chamisa, angiyi kwenye indawo ngimelaye. Ma kusenza ukuthi abanye yabadumaza lokhu, hayi ngabanixolele.
Eliye icele MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khube lithi lona alisoze lizihluphe ngalabo abaku-CCC, kodwa lizaqala ngokuxosha labo abawucele likaMonzora. Lokhu kuchaza isikhulume seMTCT kaMakhuphe uMnumzana Ntando Ndlovu.
IParliamente yeZimbabwe lamaparties abalisa iZANU PF, iMDC eka Walshman Ncube lamacele amabili awe MDCT. Elinye lamacele lawo likhokhelwa nguDokotela uThokozane Khuphe. Kodwa ngama recalls into engayitsho ukuthi abantu bokuqala esaba recalla ngabantu bachiye ibandla leMDCT bayayenza okwabo okuthiwa iMDC Alliance. Yibo labo bantu abakuqala esilobufakazi ukuthi sebechiyile ibandla, njalo ngomthetho wethu webandla lewelizwe kumele siba recall baphume eParliament. Lokhu okuthi kulabantu be-CCC besingakakuzwa, akukafiki endlebeni zethu ukuthi kulo MP weMDCT osejoyine i-CCC.
Izolo uChamisa wazise uZulu ukuba usebumbe ibandla lakhe eCitizens Coalition for Change, CCC. Uthe bathethe leli nyathelo ngemva kokuxokozela lokudonselana okudalwe ukuba uMonzora okhokela ibandla lamacela eMDCT eye emthethwandaba waphezulu weSupreme Court esithi akula omunye umuntu okumele avunyelwe ukusebenzisa ibizo lokuthi MDC. UMonzora uhle wagijima wabhalisa kwabekhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ZEC ukuba nguye umkhokheli weMDC Alliance obekuzaphazamisa abasekeli bakaChamisa bagcine sebevotela uMonzora. EleZimbabwe lizakuya kukhetho lwama-by-elections ngombimbitho wawona lo mnyaka ukuthi kumnyaka ozayo kuza kuba lokhetho lwenkokheli yonke elizweni, kuqalisela kubohulumende bezabelo amakhansili, amalungu edale ePhalamende kanye lomongameli welizwe. Imele isithu 7 iseHarare, uMnozelozi Ndlovu.
Izakhamizi zakoBulawayo zithukuthele njalo zithi seziphelelwe ukuthi zenzeni ngokudabuka kwezitishi lempompi ezithwala amanzi alengcekeza awe-sewage emalokitshini ezihlala kuwo. Zithi ikhansili yaleli dolobho kukhanya ingelandaba lokulungisisa lezi mpompi okwenza zihlalele evalweni zisesabela ukuqhamuka kwemikhuhlane yesihudo esike yabulala abantu eminyakeni edluleyo. Intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisasibanda uyalandisa.
Amalokishi phose wonke yakoBulawayo amadala lamatsha, izakhamizi khala ezimathonsi ngokunukelwa ngamanzi alengcekeza asuka ezambuzini ngenxa yokudubuka kwezitishi lempompo eziwathwalayo. Umhlali welokishi lamakhwekhwe uMnumzana Stephen Kiwani ukhala ngalolu dubo.
Sithwele nzima ngamasuweji adabuka nsuku zonke, insikhansile ekhona kayenzi action ngisho. Singafa ngomkhuhlane wesihudo ama-typhoid ngoba every day ngaze kubeke bayalungisa basuka phonga uhlokoza kusasa kuvuke kududuluka futhi, and amanye ama-stitch asezindlini kuyabe kududuluka kugcwala ezindlini, imikhuhlane isihlasele. Ungabatshela abakuthethe siyavuya sizolungisa but kuyahlala kunjalo. Siyaqeda 3 months kungayenziwanga lutho, uhlezi phezu kwedoti ungalathwelethe ukungena, abantu besiye egangeni.
UNkosazana Nomsa Juma laye uhlala emagwegwe, yena-ke ukuthi amanzi alengcekeza agcwele egumeni lakhe egeleza evuza ephuma ezitishini ezidabukileyo.
Ngakuvuza laphana sabuya sabatshela, sahamba sabiza le-residence, babuya bakhuluma lapho, babuya bevulile, kwasala futhi bathe sebebuya bathi khona bona kunjani i-private. Babuya sebevodwa, sebevodwa ngabanika 400 rand bavula. Thina nisabona ukumanzi lokhu lapha baqeda ukuthanyela khathesi bathele amanzi kungeke uhambe lapha udle, but sesisidla kunjalo because sesijayele vele ukudla lesaka.
Elokuthini lamagogo njalo ohlangane nomongameli webandla le-EFF uMnumzana Innocent Ndibale ohlala kuleli lokithi ukhala ngalolu dubo njalo.
Ukhansila kuthiwa ube engaged some few weeks ago but kafuni nokuthi eke zovakatshe ezobona ukuthi udubo lwabantu lungaphi. Kulabantwana abancane, abantwana bawela phezu kwezitishi ezidubukayo, abantwana badlalisa ingcekeza ngezandla, abantwana bafaka ingcekeza emlonyeni besidla. I-disease enjengecholera kumbe i-typhoid any minute lapha kungaba ne-outbreak. Ubaba lapha uziginele ngezandla zakhe eklina engela any protection.
Ilokithi le-Country Park liselitsha kodwa izitishi zidabuka njalo nje. UNkosazana Sithokozile Moyo umhlali we-Country Park.
Avele kudabukile amaphayiphi bathi amanzi la adlula lapha kusema 24
kuzoba lokunye lapha eduze lapha ema 16 caravan lakho kudabukile ama pipe amanzi angkhona hambela ngaloko mgwaqo omkhulu yohamba namabhasi mina akuna sibenzi bathi abanye bathi bakhuluma layo councilor bathi sebekhulume layo babayena lomuzi sakala kuyo
umsekelo wesikhulumeli sekhansila kobulawayo ukwenza nabongqwengwenya uthi kuningi okubangela ukudubuka kwezititshi zengcekeza
imbangela yalapho kuyukuthi kuyikufa kwe-infrastructure singathi i-dilapidated infrastructure kube lokudabula kwama-sewer pipes abantu besenza izinto ezitshiyeneyo ezifana lokuthelela izingadi kube yi-increasing population sinanzelela ukuthi abantu asebesebenzisa ama-systems ethu baningi kulalokhu okwakwakhele khona and okunye kube yi-misuse of i-sewer system
okugcizelelwa ngumseli kameya kobulawayo ukhansila Mlandu Ncube
siyazi izakhamizi phakathi lapha zithwele nzima sibili ngama-sewer kodwa hhayi asihlalanga njengomunicipality sibhizi sibili ukusebenza elingakhangela kathesi ungahamba isuwa kakhulu ade sihlupha empophoma mbona ngane ensukwini ezimbili iyabe isi-right ungakhangela amajaha ayitu abhizi kakhulu laphana duzane le-church esabatheni ukuvula ama-manhole ayiwablokhileyo njalo sikhuthaza izakhamizi ukubana sinanzelele singabulali izakhiwo lezi zesuwa nxa silima lapha phakathi komuzi
abantu abaningi bahamba bezivala amakhala beseqa bevikana lengcekeza ephuma kuzititshi ezidubukileyo esezilezikhathi eside zinukela abantu zingalungiswa njalo besaba imikhuhlane efana le-typhoid kunye le-chorela eke yabulala abantwana kuleli dorobho ngimele studio 7 ngikobulawayo igama lami ngu-Ezra Jesus Banda
Abezempilakahle babika ukuba isilinganiso sokuthelelwana kwegciwane le-coronavirus eZimbabwe lokhu sisehla ngoba ngokuphela kosuku lwayizolo kwabahlolwe leli gciwane kulabantu abangamakhulu phose amathathu 287 abatholakale bele gciwane leli eselibulele abalitshumi lambili 12 izolo asebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokuzivikela ku-COVID-19 sebesedlula izigidi ezine 4.2 million futhi abasebehlatshwe amabili amajekiseni sebeyizigidi ezedlula ezintathu 3.2 million kulabazinkulungwane ezedlula amachumi amane 43,892 asebehlatshwe ijekiseni yesithathu Ngiyabulawa isiqale ukuqasha abongi ngobuningi abasebenzela emakliniki ayo ngemva kokuba izakhamizi sezihlabe umkhosi omkhulu ngokuqeda isikhathi eside zisesibhedlela ngenxa yokusilela kwabongi. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ikhansili ikhuphe umbiko othi ifuna ukuqasha abongi abangamachumi amahlanu i-50 ukuze yehlise ububi besimo esesikhona emtholampilo ekhangelwe yikhansili. Unkosikazi Sanele Ndlovu, omunye wabasakhulayo osanda kugqiba izifundo zokuba ngumongi, uthi ikhansili aluba iyaqhatsha umuntu wonke, ingafaki imigoqo yokuthi ifuna asebeke basebenza iminyaka emibili.
Silokujabula ngalokhu okwenziwe ikhansili, kodwa isifiso sethu ngesokuthi aluba bayaqhatsha kuphela labavela esikolo kungakhethile i-experience, bengeze linani abalifunayo njalo bami lesithembiso abathe bazasenza.
Unkosikazi Khethiwe Chuma uthi lanxa kulinyathelo elihle kumele kuqale kulungisiswe okudala ukuba kube lokusilela kwabongi elizweni.
Khona kulicebo elihle eliyenziwe yikhansili, kodwa siyezwa iningi labongi liyahamba emazweni ukuthi liyephila impilo engcono. Lapha nxa sebefuna ukuqhatsha abanye, kuyini okuzakwenza bahlale iholo liphansi, okuyikho okumele kwenziwe kuqala. Akulungiswe iholo ukuze labo basebenze bekhululekile.
Unkosikazi Nomsa Phakathi isakhamuzi seNkulumane uthi iningi labomama alisahambisi abantwana eklinika ngoba beqeda ilanga lonke belayinile.
singananzelela izinto eziningi sezatshintsha kodwa esikubonayo ukuthi sekuvalwa ngokuthi yi-COVID ikanti akulamanensi. Omama abaningi sebesesaba ukuhambisa abantwana ku-baby clinic, abanye babalekela ukutshona behlezi ekliniki belokhu bechova iline. Izizathu kuyukuthi balutshwane abongi.
Imizamo yokuxhumana neziphathamandla zekhansili yehlule ngoba bezilokhu zisemhlanganweni. Kodwa embikweni okhitshwe yikhansili bathi bayaqhatsha abongi abangamatshumi amahlanu i-50 njalo baza kwengeza lezinto ezizabanceda ukuziphilisa kulabo abayabe bephumelele ukuqhatshwa, kutsho utown clerk uChristopher Dube. Ikhansili lamaklinika aphose afike amatshumi amabili i-19 lesibhedlela esisodwa. Umnyaka ophelileyo uhulumende esebenzisa ugatsha lwezempilakahle wabika ukuthi uzathatha izibhedlela ezingaphansi kwamakhansili ukuze zisebenze kuhle. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Live Talk namuhla kuhlelo The Connections ikhangela okwenziwa ngabasakhulayo abeZimbabwe ukuzinikela phansi kwesimo se-COVID-19 lemicabango yabo ngokuguqula ibizo osebenzwe ngabe MDC Alliance asebebizwa ngelokuthi yi-Citizens Coalition for Change. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe.
Ugatsha lwezobudlelwane beMelika lamanye amazwe omhlaba lwethule umbiko othi solulaye izisebenzi zesigodlo someliwalo kwele-Ukraine ukuthi zisuke kulelo lizwe ngemuli zazo ngoba kule ngozi yokuhlaselwa kwalelo lizwe ngele-Russia. Ele-Russia libikwa selithumele ibutho layo emngcelweni lele-Ukraine lilungiselela ukuhlasela. Inkulungwane lenkulungwane zabantu beMelika bafole betshengisela emadolobheni amaningi alelo lizwe okugoqela iWashington DC ngesonto besola umthetho obamba ngamandla izisebenzi zikahulumende ukubana zihlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 kanye lokugqoka amamaski isikhathi sonke. Lokho kwenzakala ngemva kokuba umahluli womthethwandaba waphezulu ethule isinqumo esithi umlayo kahulumende kamongameli Joe Biden wephula umthetho. Ngemva kwempelasonto eyodwa ikusuba ngasesibili, ifilimu yebhayisikopo e-Spider-Man No Way Home icine isikhokhela ekungeniseni inzuzo edlula izigidi ezilishumi lane, $14.1 million, ngale impelasonto edluleyo. Emhlabeni jikelele ibhayisikopo leyo isingenise amabhiliyoni phose amabili amadola, $1.7 billion, isedlula amafilimu anjengo-Jurassic Park World.
Inhlanganiso elwisana lenkohlakalo e-Transparency International namuhla yethule uluhlu lwamazwe alenkohlakalo njalo lolu luhlu lutshengisa ukuthi leZimbabwe lehle kancane nje kuphela kuluhlu lolu. Ngomnyaka odluleyo leZimbabwe belikumachumi amabili nantathu 23 lehla kumlumnyaka laya ku-24. Amanombolo la atshengisa ukuthi phakathi kwabantu abalikhulu abangamachumi amabili lantathu bayeke benze inkohlakalo. Ocubungula ezombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla uthi inkohlakalo ibhahile eZimbabwe ngoba iqala phezulu khonale kuziphathamandla.
Inkohlakalo kokuqala ngabona iyatholakala phosa emazweni wonke, kube sekuchiyana ngamazinga akhona ukuthi kambe kulelo lalelo lizwe ingabe inganani. Kodwa ke eZimbabwe iyanuka phu ngoba ikhona yonke indawo kayenziwa yilaba esingathi thina mhlawumbe iholo labo liphansi, bazama ukuthi bengezelele kulihodlwana kwabo bathole okokuthi uthe xaxa ukuthi baziphilise bona lemuli zabo. Inkohlakalo yakuleli lizwe ivele iqalisa phezulu esiqongweni sentaba, yiloo lalowo okhona kakhulu kulaba bathi balamandla. Into abayivukela abayitshonelayo yikuhuquluza ngendlela ezingekho emthethweni, lokhu abangabeka izanda zabo phezu kwakho nxa bethe bahlangana lapho eqinisweni kangazi-ke kubo South Africa langabi kodwa mina engikwazi ukuthi lapha kwelakithi izisebenzi kahulumende kungakhathalekile ukuthi zikuliphi izinga ezine zakhona zivukela khona ukuyakwenza leyo nkohlakalo khona okuthiwa ngamadili akula ndaba ukuthi umuntu wakhona uyawuholela uhola imali engakanani uzulu usefela khona lokho ukuthi uhulumende kaholisi izisebenzi zakhe babe sebethengisa-ke lokho okungabe kuthengiseka sengitsho wona amathuba ukuthi uthole ulutho kumele ubhadale kuyabe yini uyabhadala amapholisa kangikhulumi
umgandla uvumelanelo somabhizimusi wakobulawayo ocubungula ezomnotho umnumzana Angliston Sibanda yena othi kugcwele inhlanganiso ezithiwa zivikela inkohlakalo kodwa kukhanya kungamandlwane nje eyenziwayo
uhulumende uyabonakala siyabezwa nxa bekhuluma ngomlomo ukuthi kulwisana le-corruption kodwa njengoba ngitshilo ngaphambilini ama-institutions azingatsha zikahulumende kumbe azingatsha zombuso ikakhulu lawa amiswe yisisekelo sombuso welizwe i-constitution enjengezimbabwe anti-corruption commission babhizi siyababona besebenza kodwa kasiboni mphumela womsebenzi wabo kangako sibona nje kubotshwa inhlanzi ezincane ezinkulu ziyabanjwa zibuye ziyekelwe ngenxa yokuswelakala kobufakazi so kugcina bezokusebenzisa ngazane kuthiwa uhulumende nje wenza amadlwane yingoma leyana ehlatshelwayo nje kuphela ibe yinsumansumane ingoma yemvundla kodwa kungakabi kungalani kungalamphumela
ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Nhlanhla Moses Ncube uthi okwenza umnotho welizwe ungayindawo yiyo kanye inkohlakalo
into yonke ubona kufe umnotho yonke into ingasebenzi kuyi-corruption ngoba nxa ukhangela ama-resources aselizweni kumele ukuthi ngabe ilizwe lilizwe eliphilayo kunje imisebenzi amathenda wonke kunikezwa ngendlela ezi-corrupt iZimbabwe nxa ungayi-compare le-South Africa kumbe sithi uyiqathanisa le-South Africa okuseZimbabwe iSouth Africa abantu bakhululekile ukukhuluma ngecorruption eyabe ikhona yikho kwenza ukuthi ibonakale manje icorruption yeZimbabwe awukhululekanga unje ukuthi ukhulume ngayo kangikhululekanga ukuthi ngikhulume ngayo angeke kuhlalwe phansi kuthonisise amacala awecorruption njengokwenzakala elokuzeni eSouth Africa so ke okweZimbabwe kuyabe kufihliwe ikhona le nhlanganiso izakhi yiyo ekhangela ngokuthiwa yi-anti-corruption commission kuyini ekwenzayo ngobani-ke asebagwetshwa yiyo abakho so khona khana-ke kuyatshengisa ukuthi khona i-corruption eseZimbabwe yedlula lokho okuthiwa yi-transparency international nxa ungakhangela ukuthi abantu baqhatshwa njani kulezi ndawo kungaqhatshwa khona abantu njengokuthi kunje abantu bemathebeleleni e-Midland abawuthole umsebenzi angeke ubathole futhi besiba lezikhundla enhlanganiso
emkhosini wokwethula ulolu luhlu lwanamhlanje usomabhizimusi umnumzana Nigel Janakira uthe kuqakathekile ukuthi lolu luhlu lutshengise okuhle okwenzakala elizweni ngoba osomabhizimusi bamanye amazwe balusebenzisa lolu luhlu ukuthi baze kumbe bangazi elizweni abenhlanganiso yomanyano wamabandla ezokholo eZimbabwe Council of Churches bemanyene lezinye inhlanganiso ezisebenzisana lozulu beqhuba uhlelo lweviki olokubonga imisebenzi eqhutshwa yilezi nhlanganiso imisebenzi eqhutshwa yilezi nhlanganiso igoqela eyokuthuthukisa inhlalakahle kazulu ezomnotho ezombusazwe kanye lokulondolozwa kwezemvelo njengalokhu okumunyethwe kusekelo sombuso welizwe Intatheli zindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kwaziswe encwadini yabe-ZCC abayithumele intatheli zindaba bethi kuqakathekile ukuthi ilizwe lithathe ithuba lokubonga okwenziwa zinhlanganiso ezitshiyeneyo elizweni. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eyeHarare Metropolitan Residence Forum, HAMREF, umnumzana Marvelous Khumalo, uthi kuyinto ebajabulisayo ukubona ukuba bakhona ababuka ubuhle bemisebenzi abayenzayo.
Lokhu kuyasithabisa kakhulu noma sibona ukuthi lokhu kuyenzekala esikhathini lapho uhulumende blema kumbe esithi bona ama CSOs ayenza umsebenzi bethunywa ngezinye izizwe kakhulukazi eziku Western world.
Wengeza uKhumalo ethi lokhu kuzabahlenga kokuvame ukukhulunywa ngabanye abakuhulumende abathi basebenzisana labezinye izizwe becatsha ngokuthi bancedisana loZulu.
Lokhu sikwenzela thina lempumelelo yelizwe lethu leli leZimbabwe njalo le future kumbe elakusasa ele lizwe leli leZimbabwe loZulu i future kaZulu omutsha njalo lokhu kuzasincedisa ukuze sibonise uhulumende ukuthi hayi thina kasithunywa ngomunye umuntu kodwa konke lokhu esikwenzayo sikwenzela ama interests ezulu lwalapha kuZimbabwe sisenza lokhu njengamaZimbabweans ukuze ilizwe lethu liphumelele.
Okugcizelelwe ngeyinye inkokheli yenhlanganiso National Associations of Non-Governmental Organizations nango uNkosazana Esinathi Chambiwa.
Indaba ekhona yokuthi nxa umuntu olento oyenzayo chances are kuzaba lama criticisms but criticisms lamelanga eyenza ukuthi umuntu ebesibekele ukwenza umsebenzi. Although kulabantu abayabe bekhuluma izinto besithi ama CSOs ayenza lokho lalokho, abaningi bangikhona bayenza okufunakalayo, abaningi bangikhona bayenza okufuna ukuthi ilizwe lethu liphumelele.
Ukubona imisebenzi yabo ibongwa, uChambiwa uthi kubanika amadlabuzane ukuba baqhubekele phambili ngomsebenzi lanxa bekhona abayabe belokhe bebasola.
As long as singakhumbula khonokho singa-appreciate bona laba abasebenzayo bamele bakwenze. And lapho abayabe sithi kulama errors okumele kulungiswe, as long as we work towards fixing khonokho okuyabe kuthiwa kumele kulungiswe, I think at the end of the day ilizwe lethu lingaphumelela. So njengama-CSOs siyabonga ukuthi kulabantu abananzelelayo ukuthi kulezinto ezinhle ezenzwa ngama-CSOs and bayaku-appreciate.
Lokhu kwenza kwabe-ZCC kuza ngesikhathi uhulumende esethesa lezinhlanganiso umlando wokuba seziphambuka emsebenzini wazo eselolonga lemithetho eqondisa ukusebenza kwazo ezibekela imigoqo eminenginengi esethusela ukuba zingayekela ukulandela lezo ziqondiso zizavalwa. Lokhu kufakazwe yisehlakalo sangompalakazi nyakenye lapho uhulumende atshele khona abephephandaba le-Herald ukuthi abenhlanganiso lezi basebenzisana labamahofisi abameli bamazwe angentshonalanga befundiswa imisebenzi yokuthi bagenqule uhulumende okhona. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930, 6170, 7270, 6040 naku 15460 kHz kushortwave. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abe MDCT ekhokhelwa umnumzana Douglas Munzura bathi bazaxotshisa amalunga edale lephalamende azalandela ibandla elitsha ele Citizens Coalition for Change. Izakhamizi zakoBulawayo zithukuthele njalo zithi seziphelelwe ngokuthi zenzeni ngokudabuka kwezitiji lempompi ezithwala amanzi alengcekeza awesiwage. Silugqiba ke lapha uhlelo lwesulwa lamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa kumbe ngo 6:30 ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.